khuluma emhlanganweni webandla leZANU-PF eTongogara Ground eShurugwe namuhla. Umongameli Mnangagwa uthe ukhetho lolu lokuthula njalo abaluhlolayo kufanele bekunanzelele lokhu futhi behloniphe ilizwe leZimbabwe.
Please do not come to observe us with foregone conclusions from your home or your countries. Come with an open mind.
Umongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eleZimbabwe linxuse amazwe angamachuma amane lanhlanu 45 ukuzohlola lolu khetho. Uthe amazwe angentshonalanga akumelanga afundise eleZimbabwe ngombuso wentando kaZulu. Ukhuthaza amabandla ancintisayo ukuba akhankase ngokuthula esithi ibandla lakhe liqakathekisa ukuthula njalo ukhetho lwalonyaka luzaphutsha kungeladlakela. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi ibandla leZANU-PF lincindezela uZulu ukuba alivotele.
Yena njengo-president uyayazi i-diplomatic protocols ukuthi awuthethisi ama-diplomats nabanye abantu abazivela kwabanye abantu. Uma bephambanisike uyababiza ngasese.
Ekhuluma kulumbuthano umongameli Mnangagwa uthe lanxa kulezi jetso lezi ilizwe selilokudla okunengi njalo inhlelo zokulima ezokwenziwa lokulungiswa kwempahla kuleli ziqhubeka kuhle. Omunye obesemhlanganweni lowu owake waba ngumphathi ntambo kakhulumende obona ngezemidlalo umnumzana Makhosi Mhlongwane uthi uyathokoza ngokwenziwa libandla lakhe.
I-performance yethu yalonyaka eka-2023 idlule eka-2018 in terms of inano labantu abazavotela umongameli Mnangagwa, inano labantu abazavotela ama-MP weZANU-PF, inano labantu abazavotela ama-councillor njalo weZANU-PF, labanye abachechene. Yinhloso yethu. So ngokubona kwethu ukusebenza kade sikuyenza isikhathi sonke sikusela ngo-September nyakenye kuze kube khathesi sibona ngathi hayi abantu bamobilized.
Umsekeli weZANU-PF umnumzana Gift Ndlovu uthi ibandla lakhe lizanqoba.
Ibandla siyalisupport nama-implementations wonke ayenziwa libandla lisawalalela sawezwa sawa-understand.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Divine Wobe obekumanyano wePollard othi usasekela ibandla leZANU-PF.
Ngathi okwenze sasekela umongameli ukuthi sithe sinanzelele ukuthi asisangeni kukhetho lolo oluzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusoze kusimise ukuthi sisekele umongameli njengoba ngumuntu ade sivele sisebenzisana laye iminyaka emihlanu edluleyo sikuPollard. Imbono kade siyifaka eminye ubeyithatha, ngalokho sibona ukuthi siyakwazi kuningi afisa ukuthi akwenze ku-5 years lezi ezilandelayo.
Umhlangano weZANU-PF namhlanje ube ngokugcina kungakaqhutshwa ukhetho kuviki ezayo lapho okuzakhethwa khona umongameli, amalunga ephalamende kunye namakhansila. Ngimele iSizwe 7 iseShurugwe, ngimlondolozi Ndlovu.